tisendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 24 kumbimbitho 2020 nguntungamili Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
Xa kuyukuthi this is the only way out enganceda ngayo abantu, asiyilandeleni, siyibekezelele, sibe kodwa kuzaba nzima wonke umuntu.
Umongameli Mnangagwa usevale imingcele yelizwe kanye lamabhawa emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kulandela ukufa komuntu wakuqala ngalomkhuhlane eZimbabwe.
Nase kuvaliwe eZimbabwe ukuthi kasaphume impuvu siyayithatha na ikhuking oil siyayithatha nga itshukela siyalithatha ngoba kuvela ngaphandle.
Kodwa abanye bathi lanxa lelinyathelo lilungile lizalethela uZulu ubunzima ngoba engasenelisi ukuphuma ayethenga indingeko ezisilelayo eZimbabwe ezifana lempuphu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi imingcele yeZimbabwe isivaliwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus kulandela ukubhubha komuntu wakuqala elizweni izolo ebulawayo lomkhuhlane. Embikweni awethu le izolo uMnangagwa wazise njalo ukuthi indawo zokuzilibazisa ezifana lamabhawa kanye lalapho okubukelelwa khona amafilimu sezivaliwe ngesizathu sinye. Uxwayise abantu ukuthi bengahamba-hambi mahlayana esithi kumele bahlale ezindlini. UMnangagwa uphinde wehlisa inani labantu asebevunyelwa ukubuthana ndawonye lisuka kukhulu elilodwa lisiya kumatshumi amahlanu. Kodwa okumangalisayo yikuthi umlayo ofakwe kugwalo lukahulumende olwegazethi izolo emini uthi imibuthano yonke isivaliwe kungakhathalekile ukuthi ngeyabantu abangaki. Umlayo lo uthi njalo abazatholakala bewephula balakho ukuvalelwa ejele okomnyaka. UMnangagwa uthe abathengisayo bazaqhubeka ngomsebenzi wabo. Amanyathelo akhe la aza ngesikhathi uhulumende esithi sokulabantu abathathu asebetholakale bele-coronavirus eZimbabwe okugoqela lo obhubhe izolo uMnumzana Zororo Makamba obeyindodana kasomabhizimusi uMnumzana James Makamba. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu uMnumzana abekezela madumafuzwayo.
Amazwe amaningi aselimazwe kakhulu i-corona bakhala ngokuthi baphuza ukuyikhangela indaba yakhona barelaxa kakhulu. Ngakhali i-Italy yakhala ukuthi kulento eziningi uma ethi ngasaziyenza but sazi-ignore. Kade sokunzima sengikhona bezama ukuvala lapha bevala lapha akusavumi sokusifa abantu abaningi kakhulu ngelanga. So lathi I think kulesidingo sibile siqala esikhulu kakhulu ukuthi into lesisiyinqabele kusesemasini. Nxa kuyukuthi this is the only way out enganceda ngayo abantu, asiyilandeleni, siyibekezelele, sibe kodwa kuzaba nzima wonke umuntu. Kungcono ukuthi abantu kube nzimanyana okwakhathesi kodwa izinto zilunge ngoba mbonani isifo lesi hayi noku asibuyi kuhle sibili. Sibuya kasi silobunzima obukhulu kakhulu. Ngakhale South Africa izwe elikhulu kangakani selivumile ukuthi ngcono lalo livale. Amazwe amakhulu kakhulu kulathi nxa evala lathi ukuthi sisizakale, mbonani kungangcono ukuthi siyehlise kakhulu 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 inamba yabantu abatholakala edorobheni nabantu abatholakala behamba-hamba phandle kwezethu isifo kesi singamemetheki.
Ubona ingani ukutshona kukaMnumzana Makamba kungabe kusitsho ukuthi abantu bazabona ukuthi ngempela igcikwane leli likhona na, alikhethi mhlobo?
Yeah, I think sisibili namhlanje kukhanya kulomehluko kakhulu ukudlula emhlabeni kwalubhuti ukuthi abantu abaningi bethukile ngikhona kusithi idlwe emehlweni abantu ukuthi into le ikhona sibili kwamaqini and akusinto yokudlala ngayo ngakhala ku-social media hayi sebevumile abantu kuyonke i-perception yani ukuthi hayi abantu abamnyama kakuba affect sebeyibone egcekeni ukuthi hayi lomkhuhlane kawukhethi ungakhayela even namhlanje ma uhamba nje edrobheni sebembalwa sebekhanya befaka amamaski abaziseparate ebantwini ukuthi ngikhona abantu beqasa ukulalela wonke ama-precautions akade kukhulunywa ukuthi kumele abantu bealandele so I think sokuvula abantu amehlo and le government la siyabona ukhathesa upresident uqeda uku-address ilizwe sengezezile amanye ama-measures lawa afisa ukuthi but into adokumente ngazayenziwa kudala zonke zena lezi ngayinto esazenza 2-3 weeks ago ingxenye ngakungconywana mbijana
kuyikuthi lingahlasela umuntu nje makhaza ongalakho okunye lapha ngaya khona esiya ezibhedlela zeneze uhulumende athe abahlaselwa yileli gcikwane bayekuzo
ekuzimiseleni kwelizwe sibilisi sikulobo nzima sifunkhulu iqiniso njengoba linjalo iZimbabwe ayikho ready for umkhuhlane lo yikho nje libona sithola abantu ababili bokuqala ukuthi bethole umkhuhlane omunye wahle wadlula masinye lo survivayo nxa indaba zisitsho ulama private doctor amkhangelela endlini yakhe so uthola iattention yakhe yedwa esendlini ukuthi le mali yakhe uyenelise ukukwenza la enalo odlulile sizwa ukuthi ubesephumile esibhedlela senise sikahulumende wayezama ukudinga ukwelathwa ku-private hospital but kufike kwaba late okungangokuthi uthuthi-ke thina esingelalutho okuzasibamba siye ezibhedlela zikahulumende abantu bazaphela bazathintitheka sibi nge-weekend ngiyafika kobulawayo i-thorn groove iyakhala akulala uthola ukhona abala ngitsho likhona kodwa kuphongthiwa ngindawo lapho abazakhangelwa khona thina khona lapho egwanda lapho engikhona akulalutho nakule South Africa sivala ibhoda sasithi abantu bazagijiniselwa nga
umnumzana bekezela maduma fuzwayo ulwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 lanxa abaningi besithi bayakusekela ukuvalwa kwemingcele yelizwe abanye bathi lokho kutshiya uzulu esebunzimeni obukhulu ngoba engasenelisi ukuphuma elizweni ayethenga ukudla lezinye indingeko zempilo ezisilelayo eZimbabwe nansi ingcweti ehlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube
ukuvala imingcele kuyinto esisenziwa emhlabeni wonke jikelele njengokucebisa kwe-United Nations i-World Health Organization kuyenzeka e-Americas kuyenzeka e-Europe kuyenzeka e-Asia kodwa-ke eyethu imingcele ukuyivala kuzavikela kodwa kungavikeli ngokuphelela ngoba abantu abaningi vele bayachapha endaweni ekwemthethweni baphume baye South Africa baye Botswana baye Mozambique baye endaweni ezinjeni laleziyana kuvele kuyasmartwa izinto zivuziswa zingena lapha lalaphana lapho okungafanelanga khona so ngalokho ke baza qhubeka abantu bengena lanxa sekuvaliwa amagedi okwesibili abantu beZimbabwe nxa ubavalela usithi bona bangabesaphuma uthi ukudla kuvele nga uvalela abantu phakathi kwelizwe abangelampupho abangelakhooking oil ukopishe lokho okwenzeka kwamanye amazwe asuthayo alokudla thina kasila lutho nxa sekuvaliwe eZimbabwe ukuthi kasisaphumi impuphu siyayithatha nga i-cooking oil siyayithatha nga ijukela siyalithatha ngoba kuvela ngaphandle konke khona lokho yikho-ke uzathola ukuthi abantu ukufa siyabe sesihlangane lokufa kokubulawa yi-coronavirus kumbe ukubulawa yindlala kumbe kokubili okwesibili uvala uvele bangaka abantu abagulayo phakathi kwelizwe abale gciwane le-coronavirus uhulumende lo kakhuluma iqiniso kathesti abantu ngobuningi obufaneleyo ngokunjalo ngilesiqiniseko sokuthi kungenzeka ukuthi abantu baningi kakhulu okwedlula labo abaqanjwayo ukuthi babe-coronavirus
ukuvalwa kwemibuthano yabantu abedlula 50 ubona kuphathisa na
Ukuvala imihlangano yabantu abaningi lakho sekubonakala kusenzeka vele umhlaba wonke jikelele njengalokho iWorld Health Organization isisho okuthiwa khona yikuvimbela lokho okungathiwa khona yi-social contact kumbe ukuthintana kwabantu indlela thile ukusondelelana okungenza ukuthi igciwane libemetheke ligcwale ilizwe lonke. Kuqondile ukwehlisa abantu abahlanganayo kusuka ku-100 kusiza ku-50 kuqondile njalo ukuthi kwehliwe kusuka ku-50 kusiya phansi kusiya ngokuthi kubonakala ingozi ingakanani. EGermany sibonile kuthiwa khona kusavunyelwa abantu abadlula ababili ukuthi bahlangane. Okutsho phela sebephelela kubaba lomama kuphela kumbe kumntwana lomama akusavunyelwa abantu abedlula lokho. Ngokuba ingozi inkulu kakhulu kumele ngempela kumiswe imihlangano yabantu kumiswe ukuhlangana. Kodwa kusenziwa lokho ingozi ukuthi bona labo abavimbela lokho lepolitiki balayo ngqondo ndivela ukuthi abantu bangabe sahlangana. Sikhangelele ukuthi ngemva kokuthi sudlule lo mkhuhlane siyafisa ukuthi udlule masinyane kubuyele kuyesebenza ngendlela efanele ukuze kungagcini kusetshenziswa lelo hlupho lwe-coronavirus ukuthi kuvinjelwe abantu abezepolitiki ukuthi bangahlangani labanye. Ngakho-ke hayi ukuthi abantu bangahlangani kuyinto evele isisenziwa umhlaba wonke jikelele, kodwa nxa usakhuluma nge-100 nge-50 basesephezulu kusadingeka ukuthi abantu behlise. Kodwa nxa ukhuluma khona lokho futhi msakazi kumele ukhumbule ukuthi isimo seZimbabwe sihlukene kulesamanye amazwe. Imizila amalayini emabhasini akozobukho abela abantu abaningi kakhulu okwedlula i-50 abefika ku-100 abefika ku-200 kuzavinjelwa njani khona lokho? Okwesibili amalayini emputshini abantu bangu-500 bangu-1000 belayinela impuphu e-supermarket. Ngakho uhulumende uyakhuluma into nje izifiso, kodwa okwenzakalayo elizweni leZimbabwe ngenxa yosizi ngenxa yokuba kwakhe kabi kulusizo olukhulu okuza kwenza ukuthi kube nzima ukuvimbela ukuthi abantu bahlangane babe baningi. Bazahlangana kungaso umhlangano wezepolitiki kumbe womtshato kumbe wenkonzo, kodwa besemputshini, kodwa belanele i-cooking oil, kodwa belanele ithukela, kuyabe kungumhlangano nalowo. Uza kuvimbela yini lokho? Abesesithi impuphu itholakale njani, ithukela litholakale njani, amahlamvu atholakale njani, ngoba eZimbabwe konke lokhu kutholakala ngelayini, ilayini labantu abaningi okudlula i-50 okudlula i-100.
Omnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Ukuvalwa kwemingcele yelizwe lokhu kutsho ukuthi akusela muntu ovunyelwa ukuphuma kumbe eZimbabwe. Abavunyelwayo yizizalwane zeZimbabwe kuphela ezivela phandle. Kodwa imbiko esiyamukele namuhla ekuseni ithi umngcele we-Bade Bridge bulokhe ovuliwe abantu bephuma lokungena kungela migoqo. Umongameli we-South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa yena wazise izolo ukuthi kuqala ngolwesine uzulu welizwe lakhe kuzamele ahlale ezindlini okwamaviki amathathu emizameni yokwenqabela ukuthelelwana kwe-coronavirus.
Yebo yebo yebo, mthokazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona ngolwesibili maviki wonke ngo-8 PM kusiya ku-9 PM. Namhla sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus osubulele inkulungwane zabantu emhlabeni jikelele ukugoqela eZimbabwe. Kodwa ngenxa yalo mkhuhlane kalisoze lenelise ukusitshayela incingo ngoba sisebenza sisendlini. Lanxa kunjalo asihlanganeli kuhlelo The Connection namhla ngo-8 ntambama.
Umahluli omkhulu uJustice Luke Malaba usemise yonke imitshato kanye lokuthethwa kwamacala angaphuthumiyo okwenyanga ezimbili emizameni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Umalaba uthi njalo iziphathamandla zenkantolo ezizaqhubeka zithetha amacala aphuthumayo kuzamele zifafazwe ngomuthi obulala igciwane lomkhuhlane lo, njalo zigeze izandla ngesepa ngazonke isikhathi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Khonoko thina sibona kuyinto enhle ngoba uChief Justice uyakunazela abantu behlangana khona phana kulengozi ukuthi kambe nxa obunye wabelawo kuzenza ukuthi lumkhuhlane umemetheke ngoba sinanzele ukuthi even emakhosi abantu balokuminyana okuthile khona bana soke lumkhuhlane ngaba lengozi yokuspreada sibona kuyinto enhle kodwa ke lanxa kunjalo siyananzele ukuthi uhulumende sibona ngathi amanyathelo lanxa izama ukuwathatha kodwa akukafiki esigabeni esiphakemeyo sokuthi bilatshengise ukuthi lo mkhuhlane uyovikela kungani sitsho njalo uzananzelela ukuthi sikhuluma kanje kathesi lamabhoda ayethu avuliwe akavala khonakhona kuba yingozi enkulu and sinanzela ukuthi lamanye amabhoda futhi avele abantu abachapha ngasese angeke emthethweni abantu beloku bezihambela nje kanjalo khona okuyasitshengisa futhi ingozi enkulu bese sinanzela lamakhampani amakhulu akahulumende uzupco singamnanzelela kathesi amabhasi akayagcwala kakhulu lamanyathelo athathwa asiwabone so-ke uhulumende sibona ngabe kafika ezingeni lokuthi sibili aze atshengisele ukuthi abantu abavikele lakhona okunje ukuthi abantu baloku beqhubeka bezihambela intando lanxa kwafaka imithetho ethile abantu besiya le msebenzini engxenye kuzafika sibili isigaba sokuthi abantu ke behlale ezindlini ke asese sibona umkhuhlane lo usiphatha njani
uthini ngomumo osesibhedlela seThornbrugh sona esikhangelane lokwamukela izigulane ezile coronavirus
isibhedlela seThornbrugh kusegcekeni ukuthi labe parliamente le portfolio committee yeboda yezempilakahle ivumile ukuthi eThornbrugh akulanto ekhona isibhedlela asilungelanga ukuthi singamelana lokunzima esiphakathi kwawo bathi ukuthi le mbhede ngu-17 bathi lokuthi i-building yakhona vele ayisozivikele umuntu ngokunjalo kuyatshengisa ukuthi la uhulumende kakuyenza okufanele akwenza okuyinafu ngoba isibhedlela lesana fanele silethe abantu from eMathebeni North eMathebeni South kusitsho ukuthi asosekhansile uhulumende kufanele angenele abona siyalungiswa sizakuthiwa kulezi mali eziphiwe i-25 million besikhathi uhulumende ngawe uyagijima ngaleyo mali abona ukuthi isibhedlela seThornbrugh laso siyalungiswa
uzulu wakobulawayo yena uthini ngalo mkhuhlane
njengezakhamizi-ke lazo vele zilokukhonala kancane ngendlela uhulumende ahamba ngayo ngoba abanye baze batho bathi kule sibhedlela sekusileni esihlezi mahara ngale okufanele ngawo uhulumende uyatshengisa ukunqineka ngalo ingozi yalo mkhuhlane wecorona ngawo uyazama imizamo lakhona ngale njalo iThornbrugh layo is not enough izibhedlela kufanele uhulumende ngawo sevule indawo eziningi ezithile ezokuthi abantu umkhuhlane lungahlaba abantu bazame ukuncedwa khona izakhamizi ngalokho ziya zilokukhonala kancane ukuthi indlela uhulumende isiquba ahamba ngaso ayisiso esitshengisa ukuthi uzimisele ukuvikela lomkhuhlane ngoba sesibone kwamanye amazwe kakhulu aphethe yakubo Europe ukuthi umkhuhlane kuye ngolaka olunjani bekufanele uhulumende afunde isifundo okukhona ukuthi ahlabone ukuthi ngapha kithi eZimbabwe izinto zonke uyazilungiselela ukuthi nxa umkhuhlane uzathi uqhamuka ufike athole sonke sifo kodwa uhulumende kakutshengisi lokho so ngokunjalo-ke uhulumende abantu bakhangele ukuthi hhayi kade ngisamasokisi masinya abona izizona ziyalungiswa ukwenzela ukuthi abantu bavikeleke kulowo mkhuhlane kodwa okokugcina besesicela nje lathi abantu ukuthi sizivikele ngokuba nasinanzela ukuthi sihlale ezindlini lana lamazuku agcwala kakhulu abantu sawabakela amabhasi kesihle sichitha izikhathi eziningi sezindlini singabhonge ukuhambahamba ngoba lo mkhuhlane ukhanya ukukhona and ubhahile endle nga singananzelanga uzasiqedisa sonke lapha elizweni so-ke lathi abantu kufanele sibe le ngxenye esizayinanzela kulokho
Omnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association Zeli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlive.com ithi abantu abanengi bathumele amazwi entuduzo emulini yakomakamba kulandela ukufa kukamnumzana Zororo Makamba izolo ngomkhuhlane we-coronavirus. Inkundla yeNewZimbabwe.com yona ithi ibhanga lebank ABC selitshele izisebenzi zalo ezike zaba ndawonye lomakamba ukuthi zike zime kancane ukuya emsebenzini zihlale ngekhaya ukuze zingamemethekisi igciwane le-coronavirus nxa sezilibambile. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sawubona basakazi bakastudio 7 lani balaleli bakastudio 7 mina ngingumama ongangezwe namhlanje ngithi ngikhulume ngokwehluleka kukahulumende wezane. Kambe izane iyabona iyakunandelela yini ukuthi baphiwa ilizwe ngo-1980 lisuke ezandleni zikaSmith. USmith azange kube le ndlala, waye kuma-sanctions ayetough, kodwa abantu babesebenza, abantu babehappy, akula muntu wayebulawa yindlala. Namhlanje ilizwe lingcolile, kulamagodigodi, e-city center, iBulawayo esasiziqhenya ngayo. Sokusosa umumbu namhlanje nithi ethawu sokusosa umumbu sokuthengisa inkulu nesithi senda. Kambe izane kaboni yini ukuthi yehluleka abantu? Kanti banjani bengelanhloni? Abalanhloni yini laba abantu ukuthi ilizwe lafa kangaka kungenxa yethu? Abalanhloni abazuzi nje ukuthi white senze nje abantu bakankulunkulu. Kambe abantu bayasihawula umhlaba wonke, abantu bagcwele sihamba sithethiswa lapha lalapha, he amaZimbabwe, he amakwerekwere. Abakuboni ngani konke lokhu ukuthi bayasihlupha, siyahlupheka ngenxa yabo?
Umbono wami mina Msakazi, into engiyibonayo ukuthi njengoba lo mkhuhlane ngani sugalile ukuyanda ezweni, ukuthi uhulumende wakithi ngangxa Msakazi wami yaqinisa inyawo, engadonsi inyawo, ephakamele phezulu. Njengoba lamanje lokho kusakhalwa ngendaba yezibhedlela ukuthi isibhedlela esinye asila bheda, akula nguba, akula mpahla zokusebenza, lesi esikobulawayo eTonkhulu. Kusho ukuthi Msakazi wami uhulumende kuyabonisa nje sobala ukuthi hayi kuzaba nzima, umkhuhlane lo ungavele uyande kakhulu elizweni lakithi. Angiboni mina ukuthi engaba le ndlela yokuthi ewuqede ngalesi Msakazi wami kungangenelela nje uNkulunkulu, ungamemetheki kakhulu ngoba njona manje sokunomunye oyedwa oseswelekile ebantwini ababili. Kusho ukuthi isibalo singabe siyanda, hayi kuzaba nzima kakhulu Msakazi wami nyawo.
Akithi nxa sikhangela umkhuhlane esibhekane lawo kathesi, umkhuhlane we-corona lo ezweni lakithi leZimbabwe, sibona ingozi yodwa sibinxa sikhangele i-health system evele ingabhadalwa kuhle, ibivele ingala zinto zokusebenzisa ezibhedlela. Akumangalisi amanesi eziphuma phandle zamauta track ayenze i-demonstration ukuze athole lezi zinto. Basengozini lawa bantu nxa kunjeyana, kanti vele le ndlela izibhedlela eziminyene ngayo ingozi lekhona eZimbabwe. Lasemajele ethu ngibona kulapho kule ngozi enye emangalisayo. Nginanzelela ukuthi sikukhwekhweli siyabuswela, bukhona kuphela nxa kufanele busebenzise kubi izimali zethu, ngoba sikhangela ukuthi u-ED ngabahlakaniphile zona inkokheli zesadakhe. Yona linto abathi i-shutdown abazama ukuthi ayenzwe lapha lalaphana, kulokuthi bayenze behlukene, omunye yenza kuliviki, omunye yenza next month. Umkhuhlane lowu yimpi esikhangelane layo, yimpi enkulu kakhulu udlula zonke izimpi lezi babezilwe eMozambique bevikela amafutha le-DRC besiyatshontshi i-diamond. Kumele bakhathesi babambane beyi-SADC kumbe beyi-Afrika, nxa besenza i-shutdown bayenze kanye, nxa yi-2 weeks ibe yi-2 weeks, nxa yi-3 weeks ibe yi-3 weeks, ukuze wonke umuntu ole virus leyi ahlabonakale. Ngoba lo nxa esenza namhla, lona esenza kusasa, mina nxa bevula labana abangazange bayenze bangena ngapha bezosa umkhuhlane, abayenze kanye ibe yimpi eye-Afrika kumbe eye-SADC elwa le-coronavirus. Nangiseduze labanye bona laba abayibo abathintana lohulumende, bezanika leyo advice ukuthi abakhulumisane njengama-president bayenze i-shutdown kanye sikhathi sinye uze umkhuhlane lowo bawunqobe. Xa bengenzi njalo sizadlala le-corona naleyi kuze kuphele umnyaka. Okhulumayo uSamuel Spanda khona lapho use-South Africa, kodwa sizalwe Mangwe. Siyabonga.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umholi wakwelebhilitane umnumzana Boris Johnson sexwayise uzulu welizwe lakhe ukuthi ahlale ngekhaya emizameni yokwenqabela icoronavirus. Othi njalo imibuthano yabantu ababili kusiya phezulu kayisavunyelwa emphakathini. Amalunga edale lesenethi emelika ayadonselana kudaba lokuthi uzulu kanye labamabhizimusi abathintwe yicoronavirus bangaphathiswa njani nguhulumende. Sizigqibeke ezekuseni ngokukhangela udaba oluhamba phambili khonapha emelika. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus kuleli lizwe seliqanise lafika kumakhulu amahlanu lamatshumi amathathu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala napha eMelika esisebenza kwezempilakahle unkosazana Brenda Moyo.
Umkhuhlane we-coronavirus wasuqalisa elizweni le-China e-Wuhan ngale. Saphonga ukuthi engxenye yinto ezaphangisa iphele, kodwa kuyamangalisa ukuthi kusukela kumbe kubo-January khonaphana usumemetheke wagcwala ilizwe lonke. Lokhu okuyinto ethusayo kakhulu. Okwakhathesi mina emsebenzini wami embasebenzelayo babe lokho besinika ulwazi nsuku zonke, bayasithumezela ama-email besazisa ukuthi okwakhathesa umkhuhlane lo usumi njani, njalo besikhuthaza ukuthi sizivikele. Abakuqakathekisayo kakhulu yikubana sigeze izandla kakhulu, sihlikihle ukuthiwa yibu-sanitizer lapho esisebenzela khona amatafula, izibambo zezivalo nezambuzi zihlale zihlanzekile. Kodwa baqonqosela kakhulu udaba lokuthi sigeze izandla, njalo sizame ukuvikela laba esibagcinayo.
Khona ungathini ngendlela lomkhuhlane osumemetheke ngayo emhlabeni jikelele?
Ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus kuyethusa sibili, ngoba ukhanya uphonga ukugijima nje usungene phose emazweni wonke omhlaba. Lokhu kwenza sihlalele evalweni, ngoba uyabungakwazi ukuthi uphilile yini, awukawutholi yini lomkhuhlane. Kodwa sizwa kukhulunywa ngokuthi nxa ungezwa umphimbo uhwaya, kumbe ungezwa ngani ulalo kuthiwa ngama-flu like symptoms, engxa uthimula kumbe ungenwa ngumqando utshiselwa, lokho kuyabe sokukhombisa ukuthi engxenye uyabulawa. Kodwa ke okwenzakalayo ukuthi ngalezi nsuku ungaphonguzwa nje engxenye angana usaphefumule kuhle susuthayo luvalo. Lokho kuyinto ethusayo kakhulu. Okunye okwethusayo ngokumemetheka kwalomkhuhlane ukuthi ungazu uzwe ngana usezwa kuhle, awukwanisi ukuthi uye endaweni lapho ongayahlolwa khona ukuthi kubonakala ukuthi usulawo yini. Okwethusayo njalo yikhona ukuthi kuthi uhlale endlini, uhlale emzini wakho, ungayindawo, ungayezibhedlela kuze kufike ibanga lapho oyabususehluleka khona ukuphefumula. Manje nxa ungumuntu ungazibona sokuthi ususehluleka ukuphefumula, angithi vele uyasusa uzibona ngani vele vele impilo isiphelile.
Unkosazana Brenda Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, njalo sisebenza kwezempilakahle. ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa usevale imingcele yelizwe kanye lamabhawa emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Lanxa abanye besithi bayalisekela lelinyathelo, abanye bathi lizathwalisa uzulu nzima ngoba engasenelisi ukuphuma ayethenga ukudla kwamanye amazwe. Kwanele olivalelisayo ngontungamili nkomo.